FM. Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo selamukela kuhlelo lwethu lwezindaba isiphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Njani izulukandaba olamukela ngenjabulo emsakazweni we Studio 7 ngolwesine mhlazi kuthumba lakazi 2021 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, selimemetheka ngamandla igciwane le-coronavirus eZimbabwe ngesikhathi kusesatshelwa ukuqhamuka kohlobo lwegciwane leli oluthiwa yi-micron elilobukhali. Kusokuqhamuke umkhuhlane wesihudo kobulawayo elokitshini le-Tshabalala okucatshangelwa ukuthi kubangelwe ngamanzi angcolileyo.
Sesifakile eTshabalala Clinic omongikazi futhi abaningi. Sesifake futhi udokotela omunye ukuthi encedise ukukhangela ama-patients. Ukuqunywa kwamanzi layo sike sayimisa.
Amabhanga akwele South Africa abikwa esefuna ukuvala ama-akhawunti abantu abadabuka eZimbabwe ababesebenzisa ama-permit asephela umsebenzi ekupheleni kwayonale inyanga.
Bona sengathi iphelile nje le ndaba indlela yokuthi mhlawumbe kube khona ithemba ukuthi le ndaba iye ezinkantolo nathi siyochaza ngendlela esibuka ngayo nokuthi lokho kwenza kwahulumeni akukho semthethweni.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni we Studio 7. Selimemetheka ngamandla igciwane le-coronavirus eZimbabwe ngesikhathi kusesatshelwa ukuqhamuka kohlobo legciwane leli oluthiwa i-micron elilobukhali. Ugatsha lwezempilakahle lubika ukuba kulabantu abangamakhulu ayisikhombisa 712 ababanjwe igciwane le-coronavirus loba nje kungela muntu obulewe ngumkhuhlane we-COVID-19 kumanani awethulwe izolo. Lolu gatsha lubika ukuba abedlula ikhulu 104 ngabathole leli gciwane ezikolo zelizweni jikelele. Isigaba seHarare yiso esilabantu abaningi ababanjwe leli gciwane abangamakhulu amabili 246, kulandela isigaba seManicaland esilabantu abedlula ikhulu 139 ababanjwe leli gciwane. Lolu gatsha alukacaci ukuthi umkhakha wegciwane le-coronavirus omutsha wona lo othiwa yi-micron usukhona yini elizweni. Sokuqhamuke umkhuhlane wohudo elokitshini le-Tshabalala kobulawayo ocatshangelwa ukuthi ungabe ubangelwe ngamanzi angcolileyo. Ngokuphetha kosuku lwayizolo bese kulabantu abedlula amakhulu amabili lengxenye 255 ababanjwe isihudo lesi. Lanxa ikhansili yakobulawayo ivala amanzi okwensuku ezintathu, isike yama ukuvalela leli lokitshi emizameni yokulwisana lesihudo lesi. Ubathabile Masuku sethulela lolu daba ngokugcweleyo ekobulawayo.
Ikhansili yakobulawayo ithi ithole imbiko yezehlakalo zokubanjwa umkhuhlane wesihudo kwezakhamizi zelokitshini le-Tshabalala mhlaka 28 ngenyanga edluleyo kaLwezi. Isikhulumeli sekhansili yakobulawayo unkosikazi Nesisa Mpofu uchasisa ngokuqhamuka komkhuhlane wesihudo e-Tshabalala.
Idolobha lakobulawayo lithole imbiko yabantu abaphethwe ngumkhuhlane wesihudo khanya ivela kuzakhamizi ze-Tshabalala extension. Njengedolobho sikhuphe abantu abasebenza kukansil esingathi ngama-environmental health practitioners ukuthi behambe bekhangela ukuthi kuyini okwenzakalayo eTshabalala. Njengekansil sigcine singena emphakathini sibacebisa ukuthi behambe eTshabalala clinic for treatment. Umuntu
Uqhubekela phambili unkosikazi Mpofu ekuthaza abanyezwa kuhle ukuthi baye kwelatshwa kungelambadalo eklinika eChabalala.
Sesifakile eChabalala clinic omongikazi futhi abaningi. Sesifake futhi udokotela omunye ukuthi encedise ukukhangela ama patients. Ukuqunywa kwamanzi layo sike sayimisa ikakhulu eChabalala extension. Siyananzelela zakhamizi ukuthi idolobha kathesi liku 72 hour water shedding and ngalesi sikhathi kuyenelisa ukuthi ama impurities angene kupompi zamanzi. Yikho siyacebisa ukuthi after i-shedding ye 72 hours uma amanzi ephenduka asibiliselini amanzi okunatha.
Unkosikazi siphathisiwe Ncube umhlali welokithi leChabalala uthi amanzi lokhe evaliwe loba kuqhamuke umkhuhlane wesihudo.
Amanzi abo khathi sahambe ngama 9 kodwa kuke kwa-announce izolo kwathiwa ukuthi amanzi aHabalala abantu ababuye bezohlaba injeksi. Uya kweChabalala ungagezanga, siyatshona sinjani ke namhla? Alike lisungela umsithi cancer.
Unkosikazi Patricia Chabalala ilunga lenhlanganiso yezakhamizi eyebulawayo Progressive Residents Association iBupra uthi izakhamuzi zikhangelele ubungcwethi obukhulu kukhansili yakobulawayo.
Sikhangelele ubungcwethi obukhulu kubo injiniya bethu bakobulawayo njalo sibakhangelele ukuthi benze okuqondileyo ngamanzi. So thina sikhangelele ukuthi kakuhlale phansi kukhulunyisane le city council ngoba okuzalandela yikuthi abantu bazaphakama bavuke babe lodlame olukhulu ngendaba yamanzi. Ungenza ubungcono obunjani ukuthi kungabi namanzi alokhu ebulala njalo egulisa abantu.
I-council ibike ukuba lamuhla izavala amanzi eChabalala okwesikhatshana ukuba bafake imithi yokugezisa impompi zamanzi. Ngemva kwalokhu amanzi azavulelwa izakhamizi zanelise ukuwathola ezimpompini. Idolobho lakobulawayo liqale ukuvala amanzi ekuqaleni kwenyanga kaLwezi ngenxa yokusilela kwamandla kagesi okupompa amanzi. Izakhamizi ziba lensuku ezintathu zingela amanzi. Ukuqhamuka kwemkhuhlane lokhu ayisikho kwakuqala kobulawayo. Nyakanye kubhubhe abantu abalitshumi lantathu i-13 elokitshini leLuveve ukuthi abahlaselwa yisihudo bebelinani eledlula inkulungwane lengxenye i-1500. Ngimele Studio 7 kobulawayo ngingubathabile Maso.
Amabhanga akwele South Africa abikwa eyazise abavela eZimbabwe abahlala kulelo lizwe ukuthi azavala ama-accounts abo kulandela umbiko owethulwe nguhulumende walelo lizwe wokuthi kasoze engezelele iminyaka kumaphepha abavumela ukuhlala lokusebenza kulelo lizwe amaZimbabwe special permits. Amaphepha la anikezwa izizalwane zeZimbabwe eziphose zifike inkulungwane ezingamakhulu amabili 200,000 njalo imvumo yokuwasebenzisa iphela kuyonale inyanga. Umnumzana Vuso Muzisibanda umgcini sihlalo wenhlanganiso elwela amalungelo ezizalwane zezwekazi le-Africa esihlala kwele South Africa e-Africa Diaspora Forum utshele uSithandekile Mhlanga weStudio 7 ukuthi basacubungula ukuthi incwadi evela kuhulumende eyokuthi amabhanga engavaleli abeZimbabwe amabhuku abo ama-accounts ngeqiniso na.
Empeleni ibhanga ebizwa ngeCapitec isithumele abantu imiyalezo ukuthi amapermit aphela ngoJanuwari, ngakho kufuneke beze ngoba sokungenzeka ukuthi avalwe ama-account wabo. Kodwa sisabhekisisa njalo umyalezo ongathi uphuma kuhulumeni esisafuna ukuthola kahle ukuthi uqinisekile na ongu-Directive 10 of 2021 o-immigration oqondisa ukuba amabhanga nasemsebenzini akufanelanga ukuthi baxoshe abantu laba abama-ZEP kumbe babavalele ama-akhawunti uma nje kungakafiki u-December 2022 okudinge ukuthi kodwa babonakalise ubufakazi njalo bokuthi sebe applyele ama permit lawa amanye ohlobo olujwayelekile angawona awe-ZEP. Kodwa okwamanje sikutholayo ukuthi sisafuna ukuqiniseka ngalombiko esiwuthole ezincwadini ukuthi ngempela ungabe uphuma kuhulumeni na ukuze abantu bangavalelwa njalo baxoshwe emsebenzini kulesi sikhathi esoxolo abasinikeziweyo.
Libona ingani imizamo yonke enziwayo ingaphumelela yini? kumbe isinqumo lesi sesengisokugcina.
Ngalesi sikhathi ayisekho into esingakhulunywa ngoba uhulumeni usesithethe isinqumo sakhe wathakaza ukuvuselela lama permit. Kanti bekuvele kusobala ukuthi kukhona kade kucabange ukukhanda lapha ekhanda lakhe ukusukisela ngesikhathi bengawavuseleli ngesikhathi baze babuyeke kuze kube sekugcineni. Ngoba sibona ukuthi uhulumeni ube ngaphansi kwengcindezi yokuthi kunabantu asebehlala njalo bekhuluma kakhulu ukuthi abantu bokuza kabavumelekile ukuba kwelase South Africa. Ngakho ke sibona sengathi iphelile nje le ndaba indlela yokuthi mhlawumbe kube khona ithemba ukuthi le ndaba iye ezinkantolo nathi siyochaza ngendlela esibuka ngayo nokuthi lokho kwenza kwahulumeni akukho semthethweni njalo kunencindezwe njalo kuhlukumeza amalungelo oluntu kakhulukazi labo bantu abasebenzisa lawo mapermit amalungelo abo obuhlali ayahlukunyezwa kungakho sibona ngathi iyona kuphela indlela engasiza kungakho ngalesi sikhathi noma abantu abaningi bebona ngathi si ukuyenkantolo kuyikulwa kanti akusikhona ukulwa uma umuntu eyenkantolo utsho ukuthi asisavumelani ngalesi sinqumo esithethweyo sicela ukuthi kube nomlamulankunzi kodwa abanye abantu uthola ukuthi bona ngoba bengazi basuke sebebona ngathi cha uma usiye enkantolo usho ukuthi wena uyalwa kungakho sisithi sibona ngathi thina yiyona kuphela indlela ukuze amalungelo abantu axazululwe njalo dalulwe lapha ezinkantolo
lo ke ngumnumzana Vusi Muzi Sibanda umgcini sihlalo wenhlanganiso elwela amalungelo ezizalwane zwekazi le-Afrika ezihlala kwele-South Africa e-Africa Diaspora Forum ubexoxa ecingweni loSithandekile Mhlanga we-Studio 7 ese-South Africa. Asenelisanga ukukhuluma lohulumende wele-South Africa ngalolu daba.
Lo umsakazo we-Studio 7 sisakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha e-Voice of America ese-Washington DC.
Umphathi ntambo ukukhitshwa kwembiko unkosikazi Monica Mthwangwa uthi uhulumende uzimisele ukuletha inkululeko kugatsha lwezokukhitshwa kwembiko. Lokhu kuphume emhlanganweni lentatheli zindaba eHarare lamhlanje. Umlondolozi Ndlovu usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHarare.
Lokhu kuphuma emhlanganweni oqokwe ngabe Zimbabwe Center for Media Literacy owenzelwe kwenye ihotela eHarare. Unkosikazi Mthwangwa uthi uhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa uzimisele ngazo zonke indlela ukuthi kube lokuvuleka kwamagagasi lokuba uZulu akhulume akufunayo. Uthe lokhu kuvezwa izindlela uhulumende asenze ngazo ezifana lokuba uvumile ukuba uguqule umthetho ofana lowe-IPA wona owasuswayo wafaka o-Freedom of Information Act. Uphinde wathi uhulumende wakhe ukhululeka kakhulu kungakho esephe imisakazo yezigaba ezigoqela iBhinga Tshiretsi wangele Gwanda amalayisensi okusakaza. Umthwangwa uphinde wathi umkhuhlane we-COVID-19 usuphazamise kakhulu indlela intatheli izindaba ezisebenza ngayo elizweni. Abanye abakade besemhlanganweni lo bathi akusiqiniso ukuba uhulumende uzimisele ukuguqula umthetho olawula imisebenzi yentatheli izindaba. Kuyefezwe imbono kamnumzana Ngqaba Machazi, isiphathamandla senhlanganiso elula ilungelo lentatheli izindaba eMisa Zimbabwe.
Ngapha bathi bafuna ukuguqula umthetho, ngapha baletha umthetho wenza umsebenzi wethu ube nzima kakhulu njengenzathelo ezindaba. Siyabona balethile sibili i-Freedom of Information Act last year, umnyaka ophelileyo 2020, sorry. Kodwa kathe sesibona sesibizana le-Cyber Security and Data Protection Act, yenza umsebenzi yentathelo ezindaba ube nzima kakhulu. So ngakho nxa bekholwemi ukuthi sibili bayanza kube lula ukuthi umthetho wezindaba zisebenze, siyaphinda sithi hayi baluma bephozisa ngoba ngapha balethe eminye umthetho onzima. Kathesi kule PVO Act ezayenza ukuthi kube nzima ukuthi abantu bekhulumile sithi abamele amanye amazwe lapha eZimbabwe.
UMachazi usekele umgcini sihlalo weZimbabwe Center for Media Literacy uMnumzana Lenox Mhlanga yena othi uhulumende kazimiselanga ukuguqula imithetho elawula imisebenzi yentatheli.
Nxa ngikubona mina ekusebenzeni kwethu lohulumende bekunzima sibili ukuthi siba twice ngendlela abalungisa ngayo imithetho yalili kukhanya ngazani lokho esifiya emu kule ndlela esayingathi indlela esayilwandayo esayicandayo sisonke
eZimbabwe likhangelana nendubo lokuhlukunyezwa kwentatheli ezindaba ngabamabandla ezombusazwe ikakhulu abebandla leZANU-PF lamapholisa. Umsakazo weZBC usuneminyaka eminingi uyihoda osebenzayo elizweni kungenani lokuba uZulu ukhalela imisakazo eminingi ngoba iZBC yethethwa icala lokusekela uhlangothi lweZANU-PF. Kulo mnyaka uhulumende unikeze imisakazo yezigaba elithumi lane 14 imvume yokusakaza leyi-6 ekamabonakude. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare ngumlondolozi Ndlovu.
Kulife Talk lamhlanje kuhlelo asihluzeni bomama sixoxa ngendaba ezithiyeneyo eziphathelane labesifazane. Ege sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane.
Icala le Supreme Court kwele Melika lihlolisisa umthetho wokukhipha izisu. Kulandela ukupanyekwa kodaba lolu ngabafisa ukuba kuhlolisiswe umthetho obunjwe yisabelo seMississippi ophikisana lomthetho okhona owaziwa ngokuthi iRoe v. Wade. Umthetho ndaba lo uhlolisisa owedulwe yiDobbs vs. Jackson Women's Health Organization kulandela ukubunjwa komthetho wokukhipha izisu eMississippi. Umthetho lo uthi kulicala ukukhipha izisu esesilamaviki alijumi lanhlanu 15 weeks. Umthetho okhona obizwa ngokuthi iRoe v. Wade uvumela abalezisu ukuba bezikhiphe belandela isisekelo sombuso welizwe. Abahluli abayisithupha abakudaleleli kukhanya engani bafisa kwenziwe isinqumo esilakho ukuguqula kumbe ukuvimba umthetho okhona owabunjwa ngomnyaka ka-1973. Sokubhubhe omunye njalo umntwana wesikolo se-Oxford High School eMichigan kwele Melika kulandela ukudutshulwa kwabantwana ngomunye wabo. Abathathu badutshulwa babhubha ngolwesibili ngu-Ethan Crumbly omiswe emthethandaba izolo esethuswa amacala ambalwa ukubulala lokuzama ukubulala abantu abaningi esikolo lesi phandle kwedolobho le-Detroit. U-Ethan wasebenzisa umbhobho obizwa ngokuthi yi-semi-automatic 9mm handgun. Lokhu kubikwa ngumsakazo we-Voice of America. Ingcweti kwezenotho zithi ukuvinjwa kwabantu abadabuka kwele South Africa lamanye amazwe ambalwa ukuba bengathekeleli amazwe abo kulandela ukuqhamuka komkhakha we-COVID-19 obizwa ngokuthi yi-Omicron kunakho ukunciphisa umnotho kwele South Africa lamanye amazwe. Amazwe akuqela elemelika iBrithani lamanye athi kasavumeli indizamtshina ezisuka kwele South Africa, Zimbabwe, Botswana, Namibia lamanye amazwe ngenxa yomkhakha lo omemetheka ngamandla emhlabeni wonke jikelele. Amasotsha akwele Uganda asihanjiswe empumalanga yakwele Democratic Republic of Congo lapho uhulumende alwisana khona lamalecatsha awe-Allied Democratic Forces kumbe i-ADF. I-Reuters News Agency ibika ukuba amalecatsha la abulala abantu abaningi e-DRC le-Uganda. I-ADF ibikwa ukuba idlelana le-Islamic State kumbe i-ISIS.
Akubizwa ozwayo eHillside Dams Waterfront kobulawayo ngomgqibelo lapho okuzaqhutshwa khona umcimbi wokubukisa amasiko esintu oyibuntu cultural festival. Umbuthano lo uqoqwe ngabenhlanganiso ye-Akwenzeke Foundation bexhasane labe-Hillside Dams. Ingcweti kwezamasiko esintu umnumzana Phathisa Nyathi nguye ozafundisa uZulu ngezamasiko kuthi imbongi elodumo uNqindi Lerato Ndlovu labanye abaculi bazalibazisa umphakathi. UNtungamile Nkomo Studio 7 uxoxe lomqondisi we-Akwenzeke Foundation unkosazana Mhlelusizo Ncube.
Kuzabe kulokudla kwesintu, kuzabe kulomceco wesintu, kulomigido yesintu, imbongi kanye lobunenginengi. Lokhu kuzabe kusenziwa ngabahlabeli abasakhulayo, imbongi yethu edumileyo uNqindi Lerato Ndlovu. Kwezembali yakobulawayo lasemathebhelilendi as a whole kuzabe kulobaba uPhathisa Nyathi ozabe fundisa abantu ngembali yakobulawayo. Sikhangelele ukuthi kube labantu abangamakhulu amabili ababili kusiya ngaphezulu 200 plus abantu abazabuya kulomcimbi. Ukungena kuyi $5 umuntu omdala, abantwana kuyi $2. Kunjalo kuzabe kulamthanthani yabisenziwa ezemidlalo, kuzabe kule trampoline for abantwana, and then kuzabe kule zip lining zobathanda iadventure, kuzabe kule canoeing njalo. Inyama kuzabe kukhona yosiwayo ibrai, kuzabe kukhona lephewa ngamabhotetu esintu, sizabe sile nhloko amangqina lezitshwala ezishiyeneyo ezamabele unyawuthi njalo njalo. Sikhangelele ukuthi kube labantu abazabe bethengisa imisebenzi yabo, izinto zemisebenzi yabo yezandla, i-art and craft. Lokhu sikwenza ukuthi sithuthukise i-domestic tourism, eyiyo esiyindlela yokuphila kwabaningi since kwavala umkhuhlane we-COVID-19.
Kungani likhethe ukubukisa ezamasiko?
Sikhankasela ukuthi sikhumbuze intsha ukuthi impilo yezolo iyiyo elohlonzi, njalo nxa inganakwa ingasincedisa ukuthi siphile inamhlanje engcono. Ngoba ungakhangela lezi nsuku lokwangena ubhova luka-COVID-19, abantu abasazani, abantu sebahlukana, imdeni omunye lomunye, noma kuliwa ukuthokoza omunye lomunye uyabe sosinyama yakhe ebhekele. Ngakho thina abakwenzeke foundation sicabanga ukuthi siqoqe lo mcimbi ukuthi abantu babuye babambane, bakhumbulane, especially ngezikhathi zokunzima lobo. Khangelele njalo ukucreate iplatform ye-networking for osomabhizinisi abasakhula. Njalo sikhangelele ukuthi abantu basuke sebelobuhlakani nge-domestic tourism, eyokwamukela lokufakaza amazwi amahle ngelizwe lakibo, especially ngapha thina kithi ema-Tablelands, le ndawo ezinhle kakhulu zokuvakatshela.
UNkosazana Mhlela Sizo Ncube ngumqondisi wenhlanganiso ye-Akwenzeke Foundation eqoqa umkhosi weBuntu Cultural Festival ngomgqibelo eHillside Dams Waterfront koBulawayo. Umongameli Emmerson Mnangagwa usanda kwethula umbiko othi uhulumende wakhe kasoze aguqule imithetho yokhetho athi iqine ukwedlula amanye amazwe. Umnangagwa owethule lokhu izolo emhlanganweni webandla lakhe lePolitbureau ukhulume ngesikhathi leZimbabwe elilungiselela ukhetho lwama-by-elections oluza kwenziwa ngomnyaka ozayo, lanxa kungakakhulunywa ukuthi mhlakabani. Ukuhlaziya lolu daba uGibbs Dube weStudio 7 uxoxe lomnumzana Joseph Chuma okudalele Central Committee yebandla lezanu PF endawonye nomnumzana Mqondisi Moyo okhokhela ibandla leMthwakazi Republic Party onguye osungula lingxoxo.
U-Emmerson Mnangagwa kumele athi imithetho yezanu PF iqine kakhulu ayikhona eZimbabwe, ngoba iZimbabwe igayidwa yi-constitution yona leyi eyayenziwa ngo-2013 izanu PF engafuni ukuthi ihloniphe. So ke sinanzela lokuthi izanu PF from 1980 ayikaziwini ama-elections ihlale iriga. Ngihlala ngisitsho ukuthi Jonathan Moyo wake wakhuluma ukuthi izanu PF cannot reform itself ukuthi izikhiphe kumpower. So uMnangagwa ukhona apha emazwini onalawo.
Njani koloko ke okwethulwe kumongameli ukuthi hayi imithetho yesibili yokhetho eZimbabwe iqine esaka sibili
sihlala sisizini namagama lawo tona electoral reforms kodwa akula muntu osethe wachasisa kumbe wachaza ukuthi kuyini akusolayo ngali imithetho ekhona. Ngoba ngiyakhumbula ukhetho luka-2018 silenze sabiza labaphandi abemelika khona ngapho Britain, Europe bonke babuya bezo-observer ukhetho lwesidlalo. Akula ngisho wani owaphuma esithi khona kunento embi kube kunemithetho esingabambanga kuhle. Kwakhanya sithi hayi imithetho yethu iyahamba sibili iqondile, njalo yimithetho ephosa idlula amazwe amaningi especially lapha kwele Africa. So angazi ukuthi ama-reforms lawa kanti indaba bengaqambi ukuexecuthi hayi mina ngihlola lokhu kumbe ngihlola i-voter so late ilungise so kumbe ngihlola ukuvota kwakuonta ukuhamba so i-consistent. Silandela kuhle and we have been aligning the parliament ever since yafakwayo. So angazi ukuthi na bathini nxa besikona asifuni ukulandela.
Yesiza umoyo ke khonapho-ke uyabuza uGoleti ukuthi kanti vele nelikufunayo njengoba bandla aphikisa kuyini.
Okokuqala babuDube, iZEC, iZimbabwe Electoral Commission, ayenzi okumele ukuthi ngabe iyakwenza independent electoral board but ikontrolwa yiZANU PF ikutshola ukuthi kathesi I think libonile ukuthi bekumele mhla ka 6 December kuqale into ye mobile voter registration izethi isikusulile lokhani yathi sokuzoyenza ukuba ukhiphe indefinitely thina njenge opposition njengemthwakazi Republic Party sinanzela ukuthi government iyakwazi abantu abaningi babegcwele eZimbabwe laphana bebuya belanda iholiday so abafuni ukuthi abantu baregister so konke khona lokhu izinto esikhala ngazo ubaba uGolide athi ziright athi ama reforms bona ba right akulanti edinga ukureforma but izethi ayikho independent controller iZANU PF ngoba ibanjwe ngama CIO labantu bakamnangako
kolapho ke Golide ukuthi phela bathi ke izethi yona ngwayo ibanjwe chaza ngama CIO labantu bakamongameli
mina ngangambuza ubaba uqondisi bana xa sogeni MRP izethi ngaso leso sikhathi yabe isingemthwakazini ngoba yena nguye osekhulumende na izethi ze independent board kodwa yes iZANU PF ikhona ye elo president okuhulumende obusayo but then independent board ukuvala kwabo bavale i mobile registration ama outreach programs kodwa bona izethi ama office abo lawana avele khona lawana angabuyo akhona avuliwe okunye ke ngoba logistical problems bona as parties why are they not engaging le zethi instead of just starting to attack bengakabuzi beingeni ukuthi limiseleni uhambe njani mhlawumbe kube njengoba ibudget ingkhona ipaswe kathesi mhlawumbe ngaba kabe nama-resources that are adequate maybe akwabile rollout ngoba athi ibudget yana kusamele i-approve i-parliament so izinto zonke lezi zinto kumele abantu bezikhangele bengakaqalisi ukukhombana ngeminwe research find out engage because ZEC is part of you as MRP as well lani libhilonga kwapha be free enough to go in there and share good habits. Kuyini osokwenza ukuthi lokhu kume kanje. That's why sesiyakha athi kuhlala sinokukhulu ukuthethisana kuphela. Akusizindawo.
Yes, siyakuzwa kakhulu ke sizwe ke ukuthi uthini ubaba uMoyo. Bamoyo uthi kona vele liyakhulumisana yini leze ukuthi libone ongalungiswa.
Babu uDube kuzima ikuthi ubaba uGolide angazi ukuthi ngikhulume la njani kwi last interview yesayenza sonke wafaka zamhlophe ukuthi yena uyahola ku ZANU PF njalo udriver imota ye ZANU PF okunjengisa ukuthi ubaba uGolide kakho sinsiye ngalokho akulethayo izethi siyayi engage njani ngoba izethi vele ikontrola i ZANU PF akula ndlela izethi enza ama independent decision so ubaba uGolide ngangumuzwe ukukhuluma lapha akula into emangalisayo engayikhuluma umuntu wenkosi ngaphandle kokuthi a defend khona kana sitshela khona ku last interview ukuthi yena uhola ku ZANU PF udrive imota ye ZANU PF thina sifuna abantu abazositshela ama opinions awo bengesaba ukuthi ibandla labo le ZANU PF lizobathathela izimota leholo becine bengasaholi
Golide ke konapho ke nxa sesikhuluma kuyo phambili okumele kwenziweni
amabandla lawo abakumoyo abakhulumisane labo ZEC iZEC ikhona is an open and independent body approach ubuye lapho ehlelweni ukuthi hayi mina ke ba-approachile balile ukukhuluma lami lento ezifana lazo lezo yikho lapho engizakasulalela khona and two ngihlala ngikhuluma ekela ngiqondise futhi wabumoyo la angikho lapha ukukhulumela iZANU PF ngoba ngisosikhuluma seZANU PF angikho lapha ukukhulumela uhulumende ngoba angisosikhuluma sikahulumende ngilaba ukukhuluma imbono yami mina nginje ngusomabhizinisi ozimelelo ongakazi adle imali evela kuZANU PF
kuba uthuma uthena kakhulumeli ZANU kaso spokesperson kahulumende manje kunzima ukuthi ngiyadebate la njani ngoba yena awusoseqala lapha kasafuna ukumela iqiniso
lo ke ngumnumzana ngiqondise Moyo umkhokheli webandla lemthwakazi Republic Party exoxa endawonye lo mnumzana Joseph Chuma owedale le Central Committee kubandla leZANU PF bexoxa lo Gibbs Dube we Studio 7 singakehlukani ngesikhangele ezinye zenhloko zendaba ebezikhokhela selimemetheka ngamandla igciwane le-coronavirus eZimbabwe ngesikhathi kusesatshelwa ukuqhamuka kohlobo lwegciwane leli oluthiwa yi-Macron elilobukhali sokuqhamuka umkhuhlane wesihudo kobulawayo elokitshini leChabalala okucatshangelwa ukuthi kubangelwe ngamanzi angcolileyo silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo nguChris Gande ngesithi asidibaneni sikhathi sinye kusasa kumbe ngo-6:30 ekuseni abanganelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku-www.voandebele.com
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka.